lapha eHarare kungathi kungcono mbichana ngoba abantu sebengathi bayesaba ngabe yesaba iCovid bayesaba abapolice kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbichana ngengabhota bhota ngibona kodwa abantu yama social distance akula but bayabelawo ama masks
abantu bayalandela na isiqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Hayi abantu kabalandeli okuningi especially indaba ye-social distance le yiye ngathi iyahlupha bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yele sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etown lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba akula sanitizer i-social distance hayi akula lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphaya
ngapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ngibabone ngoba mina iconstituency yami yehlanganisela leHarare hospital ngingayo fika khona imbono ukuthi khona umumo wangkhona unjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukwengena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni uke wakubona yini kusenzakala lokho
lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ukwengena eHarare kusiya komtoko ngale endaweni yabo umtoko leshamva ngale kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhole ukuthi kuyana iyabe indlela enhle eyokuthi abantu bayenze khonoko ngoba imithi yangkhona kayanele abantu abaselizweni so angikhole ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuthi ukhona but nxa ungeko-ke abantu bayenze njani njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le-certificate but kuyatshengisa ukuthi khona wahlatshwa kabili abakwazi lokuthi ama-certificate angkhona athathwanga.